Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 29 zibandlela 2023 no Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukumemetheka kwezidakamizwa elizweni sokuthiye abanye bezibuza ukuthi kambe ikusasa yabasakhulayo iza kuba njani sebehlakaza imizimba yabo.
Singakhangela ukuthi sokumemetheka ikakhulu phakathi esingathi kuma townships lebantwini nje abalekusasa ebingaguquki ilizwe leli, kodwa ngenxa yokuthi umuntu uyabe sebanjwe yikho lokhu impilo yakhe yonke ihlibhidlizeke.
Kambe ibandla lezanu-PF lizaze lenelise na ukunqoba isigabeni sebhinga kukhetho oluzayo?
Bantu bebonile ukuthi hathi i-opposition ayila engakuletha ebhinga. Abantu sebediniwe ukubana lokho bevotela i-opposition be-opposa, amanye ama-district evotela izanu ephucuka.
Silazo njalo ezinye inhlelo ezilandelayo, lalelathiyani indlebe.
Kufuze besuke before bengakabotshwa, because kuyabophisa ukuba becanda imizi yemitsha benika abantu. Akwezi ndawo sisizwa kuthiwa bayathengisa imizi leyo and akuvunyelwa, and urhulumente kakuvumi lokho.
Labo ke ngabemapulazini okuthiwa asengeniswe abanye abantu, bona bevele bewaphiwe ngurhulumente. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukumemetheka kwezidakamizwa elizweni sokuthiye abanye bezibuza ukuthi kambe ikusasa yabasakhulayo iza kuba njani sebezihlakaza imizimba ngezidakamizwa. Ngeviki edluleyo izakhamizi zelokithi leNtumbane zibambisane lamapholisa zangena esitaladeni zitshengisela. Kuthi eHarare kulamantombazana esikolo aqotshiweyo ngemva kokutholakala ukuthi bebethatha izidakamizwa ezilobukhali ezifana labo cocaine. Abangelamali yezidakamizwa babikwa bedanela kutshwala obubukhali obuthengwa ngedola nje kuphela, umuntu aphiwe imbodlela ezimbili. Lobutshwala obuthiwa injengu lubikwa luthengwa kwele Mozambique. Ukuhlaziya udaba lwezidakamizwa sixoxele esikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSeni Sibanda.
Thina njengenhlanganiso eZimbabwe Christian Alliance, lamabandla onke nje jikelele, kuyasikhathaza kakhulu ukuba abantwana bethu ikakhulu abatsha sebengenile kulumkhuba owokuthatha lezi zidakamizwa, ikakhulu ke ezehlukeneyo ezizo ezibalimazayo. Abanye sezibalimaza ingqondo, zibabhidlizela ikusasa yabo. Ngakho kuyinto esikhathazayo kakhulu, njalo sikhathazeka ukuthi singakhangela ukuthi sokumemetheka ikakhulu phakathi esingathi kuma townships lebantwini nje abalekusasa ebingaguquki ilizwe leli, kodwa ngenxa yokuthi umuntu uyabe sebanjwe yikho lokhu impilo yakhe yonke ihlibhidlizeke.
Abazali ikhona yini indima abangayidlala ekulwisaneni lokumemetheka kwezidakamizwa lokhu?
Abazali baqakathekile ngenxa yokuthi laba bantwana nje bavela emzini ethize, bavela kubazali abathize. Ngakho ke abazali baqakathekile ukuze sincediswe abantwana labo ukuba lumkhuba baphume phakathi kwawo. Abanengi uyabusubabambile sokunzima ukuthi umuntu ayekele nje eyedwa zigwanise, sokudingakala ukuthi umzali abe yingxenye yokuncedisa umntwana ukuthi akhululeke. Kuyadingakala njalo ukuthi umzali abe nguye ongakwanisa njalo ukuthi engabona umntana wakhe ebuya kumbe esephuzile, ebuya ebusuku kumbe sesenza eminye egilikika izinto ezingajayelekanga kodwa kutshengisela ukuthi engxenye ngumuntu yabe seqalisa ukuthatha ke lezi zidakamizwa kabe kudingakala ukuthi ahlabe nguye odingayo ukuthi kuncediswane. Thina silabafundisi sasibancedisile ukuba bakwanise ukwenza lokho esithi psychosocial support njalo laleyi icounseling yokuncedisa umuntu ukuthi ekwanise ukucabangula emqondweni wakhe ukuthi kambe angaphuma njani kulinto yabe sengene kiyo. Ngabe kusemalokithini, ngabe kusemakhaya, silabo labo bafundisi njalo silungisele ukuthi kube le toll free number yokuthi umuntu ke angafona ke kuleyo number thole umfundisi ozakhulumisana laye. Amabandla amanengi njalo ke balezi ndawo zokuthi abatsha bangabuya khonapho baxoxisane labo. Ngakho kamabandla avulekile amelele abantwana, amelele abatsha, amelele abazali abangathi hayi thina sesingene phakathi kwalolu dubo. Uye kumfundisi wakho uyafika ukuncedisa. Umbe bangangena la ku Facebook yethu Christian Alliance, umbe bengene kuma WhatsApp ethu bethumezeke ukuthi hayi ngidinga ukuncediswa. Baningi abafundisi abangabancedi.
Yena uhulumende kukhona yini aphathisa ngakho umbe angakwenza?
Kuqakathekile ukuthi uhulumende ngathi liyona le council bebe le ndawo zokuba abatsha bekwanise ukuchitha isikhathi, bebe lemidlalo abangayenza, njalo siyakwazi ukuba lokhu kwenziwa ukuthi akulamsebenzi, nxa kungadalwa ke imsebenzi ukuba abantu abatsha bathole imsebenzi bathole izinto zokwenza kuyabakhipha ke ukuba ingqondo yabo ingabi khona ukuthi umuntu abe setshona edinga ke izinto ezingamdaka. Njalo siyakwazi ukuba nxa umuntu esebenza ingqondo yakhe yabe siyukuthi azithuthukise. Lasezikolo abanye baphume ezikolo ngoba abanamali eyokubhadala, ngakho uhulumende uhlelo lolatshona ekhuluma ngalo ukuthi imfundo yabe ingasabhadalwa ilokhu uhlelo lokhu lumelele ngoba lunganceda ukuthi abatsha abantwana bebezikolo loba abazali bengalayo imali yokubabhadalela. Kodwa ke lumsebenzi uvele wona ufuna ukuthi ubanjwe ngabantu bonke. Thina vele ngendlela yethu yesintu umntwana ugcinwa isigaba sonke.
Lo ke ngumfundisi uSeni Sibanda oyinhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance obexoxa ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota,
madoda siyovota, sivotele
inkulu. Lamuhla kuhlelo lwethu lapho isixoxa khona ngendaba isiphathelane lokhetho sikhangela isigaba seBhinga. Lesi isigaba isihlala sivotela ibandla eliphikisayo kusukela kudala. Ngomnyaka ka-2018 esigabeni seBhinga North, ibandla le-CCC elancintisa lithiwa MDC Alliance lathola amavoti afika inkulungwane ezingu-18,423, kuthi eleZANU PF lathola 7,751. Kuthi eBhinga South, ibandla eliphikisayo lathola amavoti ayizigidi ezilichumi 10,357. Oyemele ibandla leZANU PF wathola amavoti azinkulungwane eziyisithupha 6,511. Izakhamizi zalesi sigaba zethesa ibandla leZANU PF icala lokungazinaki. Zisithi abavela kulesi sigaba abaphiwa izikhundla kuhulumende ezifana labaphathi ntambo, njalo isigaba sabo sisemuva kakhulu kunhlelo zempumelelo. Kodwa leli bandla lithi konke lokhu sokwalungisiswa ngoba isigaba lesi sesithuthuka. Sixoxele siphathamandla saleli bandla esigabeni lesi umnumzana kuDakwashe Munsaka oke wamela iZANU PF kulesi sigaba ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Salibonani mahlabezile eZimbabwe. Umumo ngapha eBhinga kumbe ngingathi eMathebeleland North uthule okuthula lokhana kokuthi abantu bayenza santando elizweni elikhululekileyo. Akula esesibabona bengani bayadonselana kumbe besathethisana okwakhathesi. Kunjalo nje ibandla esilibona lingane seliqalisa ukukhanya lapha March North iZANU PF ngikhuluma nje izolo u honorable ubaba u Richard Moyo ubese Binga esenza iInter District namhlanje uselupane uyaboda iprovince yonke esenza ama Inter District yakhe wayenza ngokuthula ama meetings akhe iTRIPC iMDC lamanye amabandla akaqalisi ukukankasa akaqalisi ukubonakala ngabe senza bengabe besenza amadododo abo kodwa hathi konke kuthuli omunye engacabanga ukuthi hayi lo mnyaka siwama election kodwa hathi abantu kuthuli okunye singakutsho ukuthi abantu okwamanje babhizi basemasimini bayalima so ukuthi uthwele abantu kunzima so hathi abakaqalisa abaningi kodwa kulokuthula okumangalisa elizwe
ungasitshela ukuthi kuyathembisa yini ukuthi umnyaka lo kuzaba lo mehluko
okwamanje iBinga isitshintshile ngokwayo ngomnyaka ngomnyaka election election abantu bayandisa ukuba bekwazi ukuthi iZANU PF iyadliwa eBinga kodwa nje ngikhuluma kunje abantu sebebonile ukuthi hathi iopposition ayila engakuletha eBinga abantu sebediniwe ukubana lokho bevotela iopposition beopposa amanye ama district evotela iZANU ephucuka kathesi sebebonile abantu beBinga sebe ready sibili ukuthi bekhulume kuningi babo ukuthi bevotele iZANU PF bevotele ubaba uMnankagwa lama MP yakhe lama councilor akhe lokho esikukhuluma yasikho ukuthi uvela ekhanda lami ngithemba liyakhumbula ukuthi sisanda kusuka kuma by election ama councilor lapha esesiwine iLubimbi sabhuquza yona iTRIPC kwaba lamanye lawa awa asekhoti lawo sasilethemba elokuwina sibili okutshengisela ukuthi hayi uma harmonized election esiwakhangelele ngo-August hathi iZANU PF sikhangelelwe ukuwina ukuwina sibili okuzwayo eBinga akumangalisi ngoba abantu bonke sebebonile abeBinga ukuba nathi iTRIPC kumbe iMGC ayila engakuletha eBinga ayila mthuthuko elayo yokukhuluma kuphela lokubiza ama-sanctions sebevule kamile so yebo nje iyawina iZANU PF kamnandi sibili
ibandla leZANU PF lihlala linqotshiwe khona ngapho eBinga lo ke ngumnumzana kudakwashe Msaka isiphathamandla sebandla leZANU PF obexoxa icingweni leStudio 7 ekhona le eBinga kolunye njalo udaba lwezokhetho ibandla leZANU PF letheswa icala lokubuthelela abantu emaplazini ngokubathembisa umhlabathi ovele usuphiwe abanye njengendlela yokuthenga amavoti kulabantu abaningi asebengene ngenkane eplazini emaplazini asendaweni okuthiwa yiWest Acre eseduzane lakobulawayo abahlala kuleyo ndawo bathi abantu laba bavela endaweni ezikhatshana ezinjengeMaswingo Bindura leMashonaland bathi sebelahlekelwe zinkomo lezinye izifuyo kulandela ukungena kwabantu laba emaplazini la athathelwa umuyi umnumzana John Notes ngomnyaka ka-2000. Okuningi asikuzweni kuntathela izindaba e-Studio 7 u-Ezra Chisas Banda.
Kulokudozelana kwethusayo phakathi kwabahlala kudala labasanda kufika abathi kabayindawo ngoba balandela uhlelo lukahulumende lokwabelaba ensundu umhlabathi. Mnumzana Ronald Mabena ungomunye wabo uthi udabuke kakhulu ngento eyenzakalayo.
Isigaba lesi esiyiswa lapha dawudoni bekulixhiba lemambane. Ngokuhlupha kakhulu lapha sekufike abantu laba bokuzwa laba abalobuchopho obungafani. Yini basebesezimkhuba nemkhuthanya nabemini. Phela kabazili lutho laba.
Amazwi kaMabhena agcizelelwa ngumnumzana Kholwane Nyathi othi abantu bokuza sebesakha emadlelweni.
Le problem esigabeni lapha eWest Acre nasisela amadlelo ezinkomo. Ikakhulu indawo bokuza bavela eMpumalanga labo. Babuya behlale sobona indawo yakho yahlala kuphela. Ezikolo ziyakhiwa akule nto ehamba vele esigabeni la. Into esinanzelela futhi siduzane lokhu zenini lethara lesiporo. Izifuyo zimasebangana ziyatshaya ucingo zofakwa abantu babuya balutshontsha.
imigodi yamanzi okunatha milithwana kulindawo njalo siyandelwa ngoba obokuza laba bakha kuleyo mgodi. Umnumzana Sidwell Mdluli uthi abantu laba basenzela umathanda.
They are self contained and they be self contained into ekhona amanzi bakha lapho esikhelo esesagejelwa
ngoba laba bantu
hayi iningi labo Mpumalanga province but imilithwana yakhona
ole emashona lenti
hayi iningi labo ngamhayi Mpumalanga
mangenziwa mbani la
kulesi ngundu engundu u-Obhedi sasengu-MP wethu sike samtshela ngenhlupho zoniza kulanto kwayiyenza phela nje kathesi sakulo omunye u-MP wakhe wasilethela omunye u-MP sithi sengilethe ijongosi.
Unkosikazi Thoreji Dube uthi bavunyelwa njani ukuhlala laba bantu abaningangaka indawo le ingelamanzi.
Akulamanzi siyakhelwa izibhorane sibe ningi zamanzi amadlela enkomo akusela nje
indaba
abantu sebafaka indawo enkulu la bafaka abantu abaningi akusela ndawo vele ongadlela sekuyimizi yonke indawo akusela ndawo lapho ngafaka khona inkomo loba imbuzi loba yonke indawo sekuyimizi sekufana lasetown vele
ngaphandle kokwakha emadlelweni ezifuyo abakuza laba bacathangelwa ukuthi yibo bajonta izifuyo. Umnumzana Bize Ncube bamjontela izifuyo zakhe
batshontshe batshontshe amadongi especially amadongi lenkomo bagamula ba yathola umswane kube bese sireporta kodwa akula muntu obotshwayo abobotshwa abantu bamabhujabhuja ukuthi bayathuma abantu babezotshontsha la amabhuja ethown la.
Ummeli walesi sigaba semguza edalela ephalamende njalo engiphatha intambo esabele semathekeleni North umnumzana Richard Moyo uthi bazabotshwa abathatha umhlaba bengaphiwanga nguhulumende wakhe.
Abantu kuphela abavunyelwayo ukuhlalisa abantu yiMinistry of Agriculture, iMinistry of Lands, yibo kuphela abavunyelwayo ukuhlaliswa abantu, not ama-individuals, not osebhuwe pho kucanda imizi emisha befaka. Bona abantu abahlezi emadleleni enkomo kufuze besuke before bengakabotshwa because kuyabophisa ukuba becanda imizi emisha benika abantu. Akwezi ndawo sizwa kuthiwa bayathengisa imizi leyo and akuvunyelwa and uhulumende kakuvumi lokho.
Abantu laba balile ukhuluma le-Studio 7 njalo bathi abayindawo bayaqhubela phambili besakha imizi yabo akula muntu ozabasusa. Ngimele Studio 7 e-West Acre eMguza igama lami Ezra Jesus Band.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote nenkulu,
asambeni madoda siyovota.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi kulamadoda amabili abotshwe esetheswa icala lokudlwengula untombazana oleminyaka elithumi lantathu 13. Amadoda la u-Ovius Moyo lo-Amon Mpofu babikwa benza lesi sihluku ngobusuku ngolwesihlanu beviki edluleyo. Iphephandaba leSunday Mail lilodaba lokuthi umanisipala wedolobho leHarare usevale izikotsho ezilithumi lanhlanu 15 ngoba zitholakale zilengcekeza yabantu. Umanisipala uthi lokhu yikho okubanga ukuthi kuqhamuke umkhuhlane wetyphoid osuhlasele abantu abafika phose ikhulu. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 ngiyaxolisa ukuba lethi ngiyanibongisa ukugubha iminyaka engamashumi amabili noma ngizwanga kahle kodwa ngizwaza ningi 20 years. Ngizwile nje last week nikhuluma ngokuthi i-Studio 7 seyihlanganise iminyaka ngathi imthenga ngamashumi amabili. Siyanibongisa qhubekani niqhubekeni nisifundele izindaba nisidobhele izindaba zonke esingazazi ukuze zifike thina. Siyabonga, ngiyanibongisa kakhulu benginganawo amadata nkosi yami, benginganawo amadata mangizwa ukuthi niyabhevitheya. Ngiyanibongisa halala Studio 7 halala. Ngiyanibongela bontungamili Nkomo bogeyina wathi geyina saidi kumete no ubani ngiyanilibala abanye ningixolele. Ngiyanibingelela nje ngomusa kaNkulunkulu, qhubekanini nisebenzi sengathi uJehova angaphinda ninikeze eminye iminyaka futhi engangalesi nisebenzi senzile, niqhubekele phambili, khule phambili nezizukulwane ezizayo zithole iqiniso ngoba niyaniveza iqiniso nokuveza ukufihlekile okushiwa iBhayibheli yathi akukho okufihlekile okuyokuhlala kufihlekile njalo okufihlekile ongaphansi kwamanzi kuyokuvela phezulu okusesakene kuyovela. Siyabonga bo Studio 7, siyabonga kakhulu. Okhulumayo umzulu kaMazi uColin Dube ngilana eMpumalanga kwela South Africa. Ngiyabonga
salibonani, salibonani, salibonani nonke ngabe injani wasakazi bamabahle. Hayi lati siyaphila, lati siyaphila. Hayi kubantu bonke nje abangakhona ukuyavota lapho abahambe engabe madola nzima kakhulu kithi lapho indaba yakhona esigabeni sekayo. Abantu beqaphele kakhulu, beqaphele kakhulu ngoba leli bandle libuzayo lilokwenza ngathi liyabathanda ikanti alithandi umuntu liroba bonke nje ngoba ukhuluma kunje akunamadamu, akunazikolo, akunamagwaqo. So akukuhla, akukuhla, akukuhla okwenziwa ibandle libuzayo lezanupiefu. Bantu bakithi vulana amehlo liyekele ukurojwa ngamantsaro lawo noma ngamagebhesi noma ngamazambiya nje into ezingala ncedo lezo ama-t-shirt nje. Kunani mpilo leyo mpilo enhle? Hhayi ukudlalwa yilaba bantu.
Linjani, linjani bantu be-TCC? Asilungiseni izinto khathesi sokuthiwa et teacher et polisa et lake lakubona ngapha kolo khathesi abantu bayabutshwa ukuthi waye be-oppose i-government. That doesn't work. Umuntu uya-oppose emhlaba wonke lowo jikelele ama-opposition parties akhona kuyavunyelwa uku-oppose ukuthi lo wrong lo right yikuthiwa kunama-elections. Ama-elections la akhona so that xa i-government ekhona singayifuni savotela enye tleleya sayifuni yahluleka kudala umgabo wayengcono wangcono kakhulu umgabe kula lo khona kathesi loku khathesi abantu bayabutshwa ukuthi waye-oppose u-oppose uthi i-government awuyifuni. Kuyavunyelwa lokhu, kukhona emthetheni, kuyavunyelwa umthetho ukhona. Singayekeli asivoteli kuhlela singayithiselwa lusizi kuphela ngabanye bethu laba abasemajeli kuyimi ngokufuna kwami ngiyedwa yabakhipha bonke lapho isisebenzisa umthetho kona umuntu oyaliswayo ukuthi wena votele iphathi oyifunayo ngoba kubona ngapha khonokho asijayela sithele kumdala lokhu sijayela kubi.
Studio 7, Studio 7 salibanani linjani nga no thina siyaphila nga hawu sekungamhlophe sithi amhlophe 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 athe qha amhlophe athe nke ngokufikisa amashumi amabili nibamba umsebenzi omuhle niyobambe kahle ngobucwepheshe nangobuciko indaba ezinohlonzi indaba eziqotho hawu ningamaqhawe ngoba ilizwe lizokhululeka ngeqiniso kuphela ilizwe lizokhululeka ngoba liyasho neBhayibheli ukuthi the truth will set you free. Hayi siyabonga, siyabonga kakhulu sithi qhubekani linjalo liphikelela njalo lisemaqiniswe kodwa ningavumi phela ligwinywa ngizwile uParatsa ethi khona iStudio 7 ayikho emthethweni kodwa nawe uyathanda nje ukukhuluma kuStudio 7 ngoba uyakwazi ukuthi khona uzozwakala. No hayi kungasenani, siyabonga sithi amhlophe amhlophe Studio 7 qhubekani njalo.
Amachono Studio 7, Amachono Studio 7. Kuhlelo lwe Saturday okhuluma kungiphilani ngwakwandiweni eJibajiba eLupane. Ngithi mina kuhlelo lwe Saturday olwabatsha lugoqela nje konke lwe Saturday lo. Ngithi mina igama singalibiza ngalo singathi selimathunzi kumbe sithi indosakusa kumba sithi umhlahlandlela. Iye amagama endla ayi-3 la. So ma ngwenyela iradio yami na ukhuluma ngiseGoli. So iradio yami ma ngiyiwinile, hhayi izohamba eLupane eJibajiba kondiweni laphana lizoyishiya khona, zoyithola khona, bazobe belalela Studio 7. Ambonge.
Sanibonani, sanibonani bantu bakithi, linjani nezindawo nezindawo?
Asiyezwa zakhamizi impela, hhayi sesikhale kakhulu bantu bakithi ngalo busela kukamnangagwa lo. Kodwa ma singaqinisela ngale ndlela esesibambane ngayo, hhayi loba kuthiwa amasela ayatyontsha sizanqoba kuphela. Manje sizosibukula loni litshe by litshe sibone ukuthi vele kati laba bantu abatshontshayo ngobani. Hhayi ngeke sikhale ngobusela ngale ndlela, sikhathele mnangagwa. Cela ufide abantu bakho lapha ngoba kokuqala kutshontsha wena ozibiza ngopresident ongcolileyo wena mnangagwa, ngotshontshayo wena asikufihleli kukhuluma mpelo amazwi egcwele umlomo ukuthi mnangagwa ngiyotshontshayo. The most bonke laba abantu abatshontsha ugawule laba esitshontsheni inkomo zethu babona kumnangagwa ngoba ngeke uthi khona ilizwe liright wena ukwazi ukuthi khona awusebenzi uyahlupheka kawula mali kodwa uzovuka ukuthi umnangagwa uright. Uright umnangagwa uyenzani, uyenzeni umnangagwa? Nantiya ilizwe liyabola, nantiya liyaphela ilizwe lakithi. kodwa uvuke kuseni uthi mnanga ku right uqeda lapho ujike uzojotsa inkomo zethu sibuhlungu kakhulu ngezifuyo zethu madoda kodwa abanye vele sizobachisa wathinteka nje nduna sebhuku bonke inyana lotsosinyana bonke labahlele ekhaya bezenza abalezikhuhla izikhundlanyana lezi abaziphiwa izano PF bese senze ukuthi letshontshe sizolifikela lokho sihlale likwazi ukuthi sizolifikela manje sidefenda amandla ethu okokuqala silokudefenda amandla ethu isidefenda sisebenza nzima kakhulu
yibo badala linjani lonke labalaleli lani basakazi mina lapha ngithi ngiguguzela ukuthi angisiyomkhulu kodwa ngile mbono onyane nyani ngoba abadala bangaqalisa ukudonselana so kuyabesokudonsela ukuthi kubuyele yona le iphathe vusa yivuse bengadonselana njengendlela sokudonselana bona kabahlanzi siphathi beyi-1 nxa befuna ukuwisa izano PF behlanzi iphathi beyi-1 nxa kuyi-CCC yona le xa kuyi-MDC ngithokaze naleyo njengoba bezwakala sebesilwa phela sebesilwa bona bodwa lapha kungakavotwa hhayi angeke kube lento ehlanganayo badala mina ngigqugquzela ukuthi ake ndihlanganise iphathi eyi-1 eyeza qondwa ngoba thina kasisakwazi so bengicela kukhonaokho ngiyabonga Studio 7 mina ngilapha endaweni yaseBotswana kodwa ngiphume enkaya emagosini amnyama
siyabonga lawo ke bekungamazwi yenu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, umnotho welizwe leMelika ubikwa ukhwele ngesilinganiso esingokubili ekhulwini 2.9%. Umnotho lo ubikwa udale imisebenzi edlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 220,000 ngenyanga edluleyo. Kambe umongameli Joe Biden wenza kahle umsebenzi na? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika, umnumzana Mkhululi Ndabambi.
Hi, economy uBiden has handled it very well. If you recall, in the last few months we had my inflationary fears. Babesithi inflation is running rampant. Kodwa all market indicators showed a strong, robust economy. Job growth, unemployment was low. So uma sikhangela kathesi, they passed the billionaire build back better. Ayinti babesithi inkulu kakhulu kodwa sebayi revise it down. Besithi bayi revise it down is 2.2 trillion. Yabanye bathi 1.7, kota almost 2 trillion or 2 trillion kona. That's for all the infrastructure, madamu, imsebenzi. That means ukuthi izinto abantu can look forward to businessmen la nyama contract ukuthi the outlook is promising. So no, I'd say one of them handled it very well.
Yena umongameli Joe Biden ubona ngani ngumuntu owenelisayo na ukuthi avuselele umnotho welizwe leMelika?
Unfortunately, ubhubhane lwe-COVID kande lwaqeda abantu abaningi. Kodwa abantu bonabo ababhubhayo bachiya bevule bakhandla i-space for abanye ukuthi bengene. Not only that, which is very unfortunate ngokufa kwabantu kodwa kanti esindebeleni kuthiwa ukufa kwendoda kuvuka kwenye. Ama-logistics, imisebenzi, lama-business avuka kakhulu. Thina lapha e-America, fortunately, uhulumende cushioned ama-business. So, malutshwana ama-business esibili angathi COVID yasibulala. And njona la usazi, ungazuthi COVID yambulala, uhulumende waste imali akubhalele i-check. So, ama-excuse awe-COVID, ngingathi mina, i-COVID into eyavula ama-opportunities lama-business amaningi. Kunje nje, economy nasikhangela namuhla, impi le e-Ukraine, aba lokho bethumela amabhiliyoni lamabhiliyoni lembobho konke le lama arms industry they are really enjoying konke lo bathesta imitshina yabo and ama industry ngapha ama production lines are going at full tilt ngoba kuyawodwa. So economy ayi so far kaningani usaqinile.
Hello ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi sizalana seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika esigabeni seOhio. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. lan isikhathi njengoba ngithilo isesesithile kodwa indaba bezimika nje ukumemetheka kwezidakamizwa elizweni sokuthiye abanye bezibuza ukuthi kambe ikusasa yabasakhulayo iza kuba njani. Kambe ibandla lezanu PF lizazele nelise na ukunqoba isigabeni sebhinga kukhetho oluzayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo igama lami nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama lamhlanje.